VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje usizwele ngezakhe indlebe uhlupho olubhekane labeZimbabwe, wathembisa ukuthi uhulumende wakhe uzolungisa lezo nhlupho.
Amaphepha okuthi ade sifithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele sizento ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithathi ifuna isikhathi esinganani, kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngiyilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela iSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zekhala ngokuthi ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma.
Sithanda ukushumayeza abantu ukuthi nalominye inkonzo zikhona, kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. Imeseji iyayeneliseka ukuthi ifike nasemuntwini ongasontiwe, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni.
Ukuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elihlabela ingoma zokholo ele imvuselelo yamakholwa elisanda ukwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uzizwele ngezakhe indlebe inhlupho ezibhekane labeZimbabwe ngenxa yokuba abantu abazencedisana laye ukuthanyela umuzi wokuwasana eHarare beqale ukumemeza besithi bafuna inyama, bekhalaza ngokuqonga kwendleko zezikolo lokunye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mnangagwa ubethanyela emzini wokuwatsana phansi kohlelo lwakhe aleza ngensuku zakuqala zenyanga, lapho abantu abahle bawuhlaba umkhulu umkhosi bememeza becela ukuba abasize ngenduku ababhekane lazo. ELeZimbabwe libhekane lomumo womnotho odla amalangabi, nakho phela ukudla kusathengeka ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, kuthi le mali ezifunakala ezibhedlela zasezikolo abaningi bengazenelisi. Ekhuluma kulumbuthano, Mnangagwa ukhuthaze abakade bekhona ukuba bame ukudla inyama ethi odokotela bathi kayilungelanga impilakahle.
Nyama kwa murino ke murino ndio madikama na doctor
lifuna inyama imibhida ye odokotela bafuna lidle imibhida ukuze lihlale lingabantu abaphilile. Inyama ayilunganga bani, mina ngilalela odokotela yikho ngizidlela imibhida.
Engakaqedi ukukhuluma uMnangagwa uzulu uhle wakhala njalo ngokutholakala kwemali yokubhadala indleko zezikolo, okulapho athembise ukuba izikolo zikahulumende azoze zikhweze imbadalo.
Ngibala emaphepheni uminister uthi kabakhwezanga indleko zezikolo, yikho engikutshelwayo bathi kabakhwezanga. Ngizathuma abantu bazwe iqiniso, izikolo zikahulumende azizange zikhweze. Ngizwile izikhalazo zenu esenyama lesezikolo, siza kuya kukhangelisisa lokhu.
Ingcwethi echubeka ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukuba uzulu uthwele nzima, kungakho usezimisele ukuthatha loba yiliphi ithuba ukumazisa uMongameli.
Nxa uMnangagwa engumuntu ohlakaniphileyo eqalise ukubona ukuthi indlela zimbi phambili ezinuke amakhwapha elungisise ilizwe, ngoba kuzabe nzima ukubana ekwanise ukuqhubeka ebusa abantu abalambileyo, kuzayenza ukubana kube lokuhlukuluzeka lokugenqulwa mhlawumbe kombuso wakhe. Kuqakathekile ukubana belungisise indaba leyo ukubana i-economy i-stabilize.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Mabhena webandla leZimbabwe Communist Party. Yena othi njengebandla lokhu kutshengisa ukuba ilizwe sekumele libe lenkulumo ezihambekayo ukulungisa induku zikaZulu.
Lokho okwenzakale kuMongameli Emmerson Mnangagwa lapho abese eKwazana kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe balambile, abantu bayahlupheka kakhulu akula mithi esibhedlela abantu bayehluleka ukuhambisa abantu ababo esikolo kutshengisa ukuthi selokhu wangena embusweni sehlulekile ukuthi agcwalise lokhu akuthembisa ekhethweni ukuthi yena bazokwakha umnotho weZimbabwe. Thina ke njengeZimbabwe Communist Party sithi uMnumzane Mnangagwa njengomongameli kumele abize umhlangano lwesithi National Economic Dialogue kukhulunywa kabanzi ukuthi kungakhiwa njani umnotho weZimbabwe.
Abasekeli bebandla leZANU-PF akade bekhona exukwini labantu akade bekulolu hlelo bathi ukukhulumisana lababala ukuthi umkhokheli olalela izikhalazo zabantu kungakho uzalungisa izikhalazo lezi. UMnangagwa ucele uZulu ukuba agcine imizi ihlanzekile, wakhuthaza amakhansili ukuba afake amabhini okufakela izibi ukuze kungabi lengcekeza ndawana yonke kuvimbe ukuqhamuka kwemikhuhlane emadolobheni. Ngimele 27 News eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zikhala ngokuthi ikhefu leKhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukutshisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezamapassport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele South Africa.
Kunzima impela, sihlupheka siseGoli, sizehlupheka kithi. EGoli siyahlupheka sihleli kanzima. Kumele sibe namapassport ukuthi senze amapermit. Nasi sehlulwa ngamapassport la. Iliphi izwe elingasinika amapassport akwelinye izwe?
Osakhulayo osebenzela kwele South Africa uMnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela amapassport lamapermit phezu kweyokugada.
Eish, into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungazibheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke ayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ukudura kwezinto. Transport, hayi into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli laye uthi ukudula kwezinto kudlulisile kwele Zimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizwe lakithi besisibi kakhulu kule holiday ngoba ayikho nje into ukuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ama-prices akhona a times 2, amanye times 3, okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. I-transport iyabiza kakhulu, ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu ngoba le mali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe. Wubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesisa Mathe osebenzela kwele Botswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola i-passport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokho akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezishiyeneyo futhi. Amaphepha okuthi ade sifithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele silento ezikwanileyo, konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphuma isikhathi esinganani kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sisibuyela ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kula maphepha. Izinto ezitolo ziyadura, izikufi zabantwana zikhwelele. Ukuthi kuzahamba njani kuzazala nkomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasiholiday bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siyaselebrate.
Ikhefu leKhisimusi selidlulile kodwa abasebenzela kwele South Africa, eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye lokusilela kwengwalo zamapassport. Bathi lokhu kuzakwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanse kakhulu ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amafutha ezimota okuhambisa awedizeli lepetrol elokho esilela elizweni njalo iCouncil yakobulawayo ithi ilokho ingaqhubi ezinye inhlelo ezimqoka ezivalisa ukuchitha izibi lokunye ngenxa yalolu hlupho. Ngensukwana ezedluleyo amaphephandaba kahulumende abesithi amafutha asetholakala emagalajini amaningi ngenxa yenhlelo zabaphatha intambo bakhe. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo uthi ukuswelakala kwendwendwe kwesikhatshana kubangelwa yikusilela kwemali.
Esikunanzelelayo ukuthi abantu kabasela mali yokuthenga amafutha njengoba besuka kuma-holiday. Uzananzelela ukuthi ama-liters ngegaraji abathengisayo asafanani lokhana kwakusenziwa. Ubona ukuthi for example nxade bethengisa i-2 days ama-16,000 liters, kathesi i-16,000 liters ngerate abasewathengisa ngawo ingaceda inyanga. Akutho ukuthi asemaningi, ushota imali yokuthenga amafutha, abantu kabasela mali. Uphinde unanzelele ukuthi abantu abavele eSouth Africa abaningi ngenxa yokuthi besebekwazi ukuthi i-petrol iyahlupha babuye bethwele itiyeli yabo ngezigubhu. Kwathi labo futhi labo abathengisa emkhambo omnyama bayawuthi itiyeli eningi bekhangele ukuthi engxenye abantu bazahlutshwa itiyeli babancede, kodwa akusabanga njalo, imali ibahlotile abantu bezimbabwe.
Kodwa indwendwe lokho ezikhona yini?
Indwendwe zike zaba khona towards i-first i-2 weeks before i-holiday. Kodwa hayi nge-holiday ukuzingenela nje ufice kungela muntu. Kwesikhathi udlula igaraji sound kalafuweli, ungangena uzobethi hayi ifuweli khona. Okukhomba ukuthi hayi ifuweli ibikhona sibili koshota imali njengoba ngisisho.
Inani labalimala emgwaqweni kungozi lehlile. Sinye siphatha amandla sikahulumende sithi mhlawumbe ukuthi imigwaqo isilungisiwe njalo kulenhlelo ezinhle zikahulumende.
Angazi ukuthi kubona kwaso sinjani ngoba mina bengiwuchairman we-transport whole country. Ngiyakwazi ukuthi ayisikuthi imigwaqo ilungiswe kuhle. Okube khona ukuthi abantu bebebalutshwana ade behamba ngezimoto emgwaqweni. Ngabona bebe-recorda inamba yemoto ade zidlula petrol gate. Lapho abazabona khona ukuthi hayi imoto bezintuthwane, so la zingozi zinjani zintuthwane. And uzaphinde unanzelele ukuthi ngasikhuluma ngokuthi kakula mali abadriver benatha amanzi la utshwala, futhi imali yabo yokuthi benathe ibintuthwane, so yikho okwenza ukuthi ingozi zibe ngaphansi. Ngoba kwesinye isikhathi nxa unatha udriver unathile njalo uhamba ngesikhubo esikhulu kuyabangela ingozi. So kulikhisimusi edlulileyo ekuqaliseni kweminyaka hayi kakuzange kube khona. Konke lokhu kubangelwa yokuthi imali kasiselayo eZimbabwe.
Lo mnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela uhlupho lwendlala embi ekhanya izahlasela ilizwe leZimbabwe lonyaka. Lona yona ibivele kukhona ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokungana nikuhle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika ulayibu tholakhe ukuthi lihlasele ngesikhathi esilindweni sendizamtshina iseBaghdad International Airport kwele Iraq namhlanje emadabukabusa kwabulawa umkhokheli wabeviyo lebutho lakwele Iran ele Quds Force uGeneral Qasem Soleimani. uGeneral Soleimani ubikwa ubehlela ukuhlasela izigodlo zabameli bemelika kwamanye amazwe eqalisela kwele Iran. Umkhokheli wezenkolo yabantu bele Iran uAyatollah Al-Khamenei uxwayise ukuba ilizwe lakhe lizophindisela ukubulawa komkhokheli webutho leQuds Force. Intatheli izindaba ezemifanekiso yakwele South Africa uShiraz Mohammed owatshintshwa ngomnyaka ka-2017 kwele Syria usenelisile ukuphindela ekhaya ngemva kokugcinwa eyisithunjwa okweminyaka emithathu edluleyo. Abomdeni wakhe bamemukele ngenjabulo enkulu. Sokusesatshelwa ukuthi ukunganiki kuhle kwezulu elizweni kuzaletha indlala engakaze ibonakale okweminyaka eminingi edluleyo. Sokuleminyaka phose emibili elandelanayo izulu linganiki kuhle. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngokudla eWorld Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezine abafuna uncedo lokudla ngesiphangiphangi. Izinduna zesigaba seMathebelelandi zithi indlala ekhona ezigabeni zabo lonyaka imbi kakhulu. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekuqinisweni umumo omubi esikhangelele ukuthi kuzaba zindlala ngenxa yokuswelakala kwezulu lokutshisa okukhulu. Sikhangelele ukuthi izulu iqalise ukuna ngo-October, kuthi naso sifika lesi sikhathi abantu sebeqalise ukudobhadobha emasimini besila lapha lalaphana, kunye lenkomo seziqalile ukusila ngoba zisile okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Amadamu kawaswela manzi, komile qha indawo yonke nje, indlala ibhakile.
Isikhathi lesi kweminye iminyaka kuyaba kunjani okokuthi abantu basebedobha yini okunye okufana lamathanga lokunye okunjalo?
Ye, ngalesi sikhathi vele idlala iyabe ingasabalwa emakhaya ngoba abantu basebedobha amakhomane, sebeqalisa ukuchisa umumbu, sebedobha indumba emakhaya emasimini lapha, izitshebo bezuzulude, impida yendumba, konke nje okuthi yene. Kodwa kathesi komile qha, kwezinye indawo abaphumanga ngitsho lokuphuma ukuthi befake umfolo, lalapho abaphuma khona sokuthile qhu, so akusela themba, akuselani. January akwandanga ukuthi nxa izulu line ngendlela efaneleyo abantu bebelamba, so kunzima kakhulu. Sikhangele lowo mumo, sikhangele futhi lokuthi abantu kabenelisi ukuthi bayethenga leyo mpuphu efunakalayo. Nxa i-10 kg ezitolo ithengwa ngentengo efika $100, kunzima ukuthi abantu bakwenelise khonokho. Umumbu e-DMD kabenelisi ukuthi bonke bawuthole ngendlela efaneleyo. Lalaba abadala bathi abaholiswayo nxa eyaphiwa i-50 kg ngenyanga, mhlawumbe umuntu elemuli efika abantu abangu-8 bonke kakweneli lokho.
Manje baphila njani abantu ngalesi sikhathi?
Kunzima ukuthi utsho ukuthi abantu baphila njani ngoba eqinisweni abantu babulawa zindlala. Baphila khonokho ukuthi nje umuntu kahle aphele kanye. Esingakutsho ukuthi abenelisi ama-decent meals, abantu bangahlala amalanga amathathu bengazi ukuthi badleni. Kunzima kuze kuthi labo-ke abalabantwana abangaphandle kwamazwe, kubo Botswana, South Africa, laphesheya, yiwo mhlawumbe abaphosa basinde ngoba bayenelisa ukuthi abantu babo bebaphathisele.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, wekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulamanye amabandla anjengelezapho athi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla leZANU-PF lisuse embusweni ngazo zonke indlela ngoba uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa esehluleka ukubusa. Kodwa abeZANU-PF bona bathi ngeke ibandla leli lisuswe ngenkani embusweni. Ake sizwe umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezapho eMathebelelandi. Umnumzana Joseph Chuma weZANU-PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa ngokumele kwenziwe lonyaka ukuze kulungiswe ezombusazwe elizweni. uNdlovu sungula lolu daba.
Bayithukumeza abantu. Abantu kumele babone even bekuloba bekhethiwe kodwa behlule ukwenza umsebenzi lwaba uphethelweyo. Kumele abantu babatshe ukuthi hayi madoda selehlulile. Yiko ubona besisukumile be last month sayangena ezibhedlela. Kokhanda ngumzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe. Lo osehofisini umele ayethule. Ngoba usehofisi umuntu asebenze afeze izifiso zomuntu ophandle. Kulo kuthi abesakele umuntu ophandle umthetho.
Kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungisa ilizwe leZimbabwe? Siyabona nokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo. Kulungiswa njani khonokho?
Yiko futhi lapana ngimshilo ukuthi kwavele wabona ekuqaleni. Babona ngani ngokuthatha umbuso. Bathatha umbuso ukuthi bazibusele bazinondise. Bona labo athi bekhokhela ibutho labo umbuso. Kanti ibutho ngelabantu. Kumele livikele abantu lisebenzele abantu. Kufuna ukuthi abantu basebenzele ukuthi balesaba. So kumele abantu basukume. Singu 15 million bona bangu 100,000 akazi bangazi. Ngeke wasidule basibulale sona.
Kodwa sizwe ke ukuthi ubaba uJoseph Juma webandla leZANU-PF uthini ngodaba lolu?
Umalumami usuke walahleka bijara lapho ungena igama. Ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula ubuhlungu lobesiphakathi kwabo. Ayisiyo solution ingasufaka ngesiNgisi. Into ekhona isemgcekeni. Akula hulumende whether wezaphu kumbe wezanu-PF we-LDP ungafuna ukungena embusweni ubhidlize lowo mbuso ugcine usuzikhipha embusweni ngoba unpopular. Akula. Kodwa into ekhona yona into ziyenzakala umuntu esembusweni kube leyo lokugwenxana lokuzigwenxa wona wega futhi kuyakho esikukhangela ukuthi sikho abana siyagwenxwa ngabanye kodwa lathi siphinde sizigwenxe. Nase zidlala ama game corruption nani zizigwenxa kwapha lokungafuna ukulalela abanye ekuzigwenxa kodwa akula muntu ongena embusweni efuna ukubana azikhuphe embusweni walo angene kuyo.
Ye kodwa Golide nxa usikhangela Golide abantu lapha bathi kuvele akusalungiseki lokho.
Abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi yona mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthi na kube le mpumela enze kuyela kithi eZimbabwe. It's no longer about amaparts. Amaparts yinto yokuza asizalanga nako into lokwana kwabuya yiko sekusixabanisile.
Yesathu baba uThomson Ndlovu.
Sikhona kwenza njengabantu beZimbabwe ukuthi sokufonile laba abasibisayo izinto ukuthi amaparts lawa asibisayo sokwamanje ukuthi basela amaplani ukuthi angayenzela njani abantu into abayikhangeleleyo. So ikakhulu lapha ngikhuluma ngesiphathi njengeMDC. Kukhona for the past 20 years si-opposition party but so far on the ground angayibibiza ama-election akule sisele khona ukuthi kuyini engasenzela khona but okuyikho kukhona ukuthi bahamba bephendisa abantu izinto ezingabancediyo senzeka futhi lakho iZANU-PF. iZANU-PF siyakwazi ukuthi sibe sested for almost 39 years akulalutho usteji silokho lisenakala ngisiya phambili.
Lawo ngabanye abaxoxela uKibs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Iqembu lenguqo eleHighlanders libikwa seliqhatshe umqeqeshi oyisizalwanisa kwele Britain uMike Harrison njengomqeqeshi walo omutsha. Intathe izindaba yitheze umdlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcwele.
Iqembu leHighlanders lidinga umqeqeshi ngemva kokuba ube umqeqeshi walo uHendrikus Peter de Jong oyisizalwane selizwe leNetherlands ethena usedlulela phambili ngemva kokusebenzela leli qembu okwenyanga ezine. Umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe utshele abephephandaba leThe Chronicle ukuthi usebeqeqisane loHarrison njalo sekusele ukuba lumqeqeshi alo belane labo isivumelwano semsebenzi. Siyixoxisane labalandeli beqembu leHighlanders ukuze sizwe imibono yabo phezu komqeqeshi omutsha njalo iningi labo likhanya livumelana nesinqumo sokuba kuqhatshwe umqeqeshi ovela phandle. UThabani Sibanda uthi liyabelenze kuhle iqembu leHighlanders nxa lingajinga umqeqeshi ovela phesheya kolwandle ngoba babona belolwazi olungcono kunabaqeqeshi bakuleli.
Ama-coaches ase-Europe bayazi umsebenzi wabo, bayawazi ukuthi i-sportless ese-process esile-science involved. Khonokho kubanikeza i-edge over ama-local coaches aseZimbabwe.
USteli Mpofu uthi iqembu lebhozo lilakho ukuqhubekela phambili lidlala kuhle loba sekubuye umqeqeshi omutsha ngoba lilokhu lilabadlali abaningi abakade belidlalela nyakenye.
I-Highland ngayali idlala kuhle ngoba kuyabe kulama-player wona lawa kade evele khona. Bona labo bazaqhubeka bedlala bewina bethawa amanye ama-team ngoba kuyabe ungajintshanga amaplayer, into eyabe itshintshile kuyabe kungucoach, and futhi kuyabe kubuye ucoach wakwelinye ilizwe.
Iningi labadlali beqembu le-Highlanders balokhu belezivumelwano zomsebenzi leqembu leli, njalo kabadluli abahlanu abadlali abalezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UNoma Mguni uthi yena inkinga ngabaqeqeshi abasuka phetsheya kolwandle yokuba bahola imali eningi kakhulu, njalo abayiphiwa ingamadola asemelika.
Ukukhangela isituation eku-Highlanders, iclub yona isiselile esikolweni eziningi, and uma sizothatha futhi omunye coach from outside, ingachia iclub ilezinye izikolodo ezingenziyo. So I think uthatha like coach from within aba local elisa bangakhona ukubhadalwa nge-local currency, kuyabe kungcono kakhulu.
Umqeqeshi otshiye umsebenzi u-Enricus Pieter de Jong uqhatshwe liqembu le-Highlanders ngemva kokuba uMartin Dandlovu etshiye umsebenzi wabuyela kwele Botswana, watshiya iqembu liqeqeshwa nguMandla Mpofu. Bekungayisikho kwakuqala ukuba iqembu le-Highlanders liqeqeshwa ngumqeqeshi ovela phetsheya kolwandle, njengoba eminyakeni edlileyo like laqhatsha abaqeqeshi ababalisa u-Eddie May kanye lo-Bobby Clark, bona abathuthukise kakhulu indlela leli qembu ebelidlala ngayo. UHarris enuke wasebenza njalo emazweni abalisa ele South Africa kanye lele Botswana. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday kulifikisi leqembu elihlabela ingoma zokholo ole imvuselelo yamakholo elisanda kwethula idlala de elitsha elesihloko esithi Esandleni Somusa. Untungameli Inkomo Studio 7 Siphalo Ludaba.
Leli lidlala telaleli qembu lechumi lantathu, njalo lilengoma ezilichumi lane. Iqembu leimvuselelo yamakholwa lihlabela likwele South Africa lanxa nje lidabuka eZimbabwe. Nango umkhokheli walo uMayibongwe Chuma echasisa ukuthi kungani bakhetha umculo wegospel.
Kuyithanda ukushumayeza abantu ukuthi nalomini inkonzo zikhona, kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. I-message iyayeneliseka ukuthi ifike nasemuntwini ongasontile, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni. Lanxa engumuntu ongathandi isonto, umlayezo uyafika ngokuhlabelela. Mina njengakuchazela ukuthi umculo wokholo nanoma yiwuphi umusic kumbe yiphi inkonzo nje, just ma kungezokholo nje ziyangivuselela, nami yikho ngathanda ukuthi ngivuselele abanye.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Ngingumhambi, Vosana, Esandleni Somusa kanye lale ethi Khuluma Moya.
Yeboke lelo ke liqembu elihlabela ingoma zekholo elimvuselelo yamakhola elisanda ukwethula idlalade elitsha olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.